tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kuNcwabakazi 2021. Igama nguNtungami Lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa ababalisi bathi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba abanamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi kutholakale njalo abedlula ikhulu 131 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,390. Asebebanjwele umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili 124,367. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 21,373. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lantathu 12,986. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili ezilengxenye 2,513,353. Asebehlatshwe esibili bedlula isigidi esisodwa esilengxenye 1,596,381. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abafundi bamabhodingi abaloba imihloliso lonyaka sebebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Abanye bonke abafundi bazavula mhlaka 6 neviki ezayo. Kodwa abanye ababalisi bakhala ngokuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba iholo labo liphansi. Bathi uhulumende kumele abuyisele iholo labo lapho elalikhona engakalehlisi ku-$540. Bathi njalo ukuvulwa kwezikolo kufaka abafundi kanye labo engozini ye-COVID-19 ngoba uhulumende kathathanga wonke amanyathelo okuvikela lumkhuhlane ezikolo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi ababalisi kanye loZulu kumele bagqoke ezibomvu kusasa ngendlela yokutshengisa uhulumende ukuthi umumo mubi kwezemfundo. sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumeni uthi izikolo ziyavulwa kusasa ngoba bekhona abafuna ukubajabulisa. Empeleni izikolo kuze zivulwe kuvuleke kahle ukuthi abadala bebe bezilungiselele ukubhadala amafizi lokuthengela abantwana ukudla ikakhulu abama-boarding ngoba sekufundwa abantwana bebhadala ifizi babuye bathengele ukudla. Uyengezelela kulokhu abakunikezwa izikolo. Ababalisi kumele bebe lemali yabo yokuthi badle esemsebenzini njengoba sebebuyile emsebenzini bachiyele imbuli zabo njengoba bengahlali lazo babuye babhadalele abantwana ifizi babahambise ezikolo. Kungabe kuyinhlekisa enkulu kakhulu ukuthi mina ngivuke kusasa ngifundisa abantwana bamanye amadoda ayenelisileyo ukubhadala ifizi enelisa ukubachiyela ukudla mina bambesele bekhala belamba ngoba ingekho imali yokuthi ngibathengele lokho kudla.
Njengoba likhala ngodaba lweholo lizabuyela yini emsebenzini kusasa?
Kumanje umbalisi uhola imali engafikiyo ku-$250. Ngokunjalo sithi thina uhulumende kabisele iholo lethu, hayi ukuthi asikhwezele umholo, sakhuluma ngokuthi kabisele iholo lethu leliyana esasilihola. Kusasa ngomvulo, ngomvulo obomvu, i-red money, lapho esikhuthaza khona ukuthi wonke umbalisi kungenani lokuba ngu-athusi, wonke umuntu ozizwa ekhathazekile ngokuwa kwezinga lokufunda eZimbabwe avunule okubomvu ukuze sibonise uhulumende ukuthi sokule ngozi ekhona emfundweni yethu. Mhlawumbe ngabona abantu begqoke okubomvu layayithuka. Ababalisi kabakhalali umsebenzi. Ababalisi bathi kabenelisi ukuya emsebenzini. Asikhalali umsebenzi kodwa kasenelisi ukuya emsebenzini.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende ulungiselele ukuvulwa kwezikolo njalo uthethe wonke amanyathelo okuvikela ababalisi labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi wethule umbiko namuhla exwayisa abantu ukuthi bakhulumisane nxa kulokungavumelani athi ukusebenzisa udlakela. Unyathi wazise ngezehlakalo ezintathu ezivalisa esomsolwa webhikita uWilliam Kuwanda owetheswa icala lokutshaya uyise wambulala mhlaka 24 kulinyanga esithi nguye omfakela umnyama. Kulotakuzwa Msimanga owesanyathi njalo obikwa etshaye umntwana oleminyaka elitshumi lasithupha uJustina Sakala wafa emethesa icala lokungaziphathi. Omunye njalo umsolwa uShem Zorwa wetheswa icala lokubulala uFilimon Mudzinge besetshwaleni. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
UNkulunkulu njengomdali nguyolamandla ukuthi athathe impilo kumbe umphefumulo womuntu. Ukukhipha umphefumulo womunye umuntu kumbe ukubulala umuntu kayisiso sisombululo ngoba ngemva kwalokho wena njengomuntu yabo kwenzile ususele ulesigwebo esakuqala esakho esokuzithonisela emphefumulweni okwesibili suza kuyathonisiswa imithetho yelizwe ugcine ufele ejele kumbe udilikelwe ejele.
Kuyini elingakuxwayisa izakhamizi?
Siyaxwayisa uZulu ukubana ananzelele isikhathi esiphila phakathi kwaso. imali izasweleka phakathi kwezimuli, ukudla kuzasweleka phakathi kwezimuli, imisebenzi izasweleka ukuthi abantu bayithole. Kodwa khonoko kakutsho ukuthi abantu babe sebevuka izidlova, babe ngabantu abalobhova, abahlukuluza abanye abahlala labo, abahlukuluza omkabo, abahlukuluza loba yiliphi ilunga lemuli, umakhelwana kumbe esinye sakhamuzi. Udubo olukhona elizweni lungabangela ukuthi abantu bagcine bebone ngani ukuthi izinto zilungisiseke ukuthi omunye abulala omunye, omunye alimaze omunye. Khonokho siyakuqonqosela ukuthi kayisiso sisombululo sodubo kumbe izindubo ezingaba khona phakathi kwabantu kumbe phakathi kwezimuli. Nxa abantu bethe bahlangana lenhlupho ezibakhathazayo kumbe inhlupho ezibehlula ukuthi bazixazulule, kabadinga omunye, kungaba ngumakhelwana, kungaba ngabakhokheli bezigaba lapho esihlala khona, kumbe inkokheli ezikhethiweyo ukuthi zizoxazulula lolo dubo esingabe sesiphakathi kwalo, kumbe siqonde emapholiseni balayo ihofisi ekhangela ngobudlelwano babantu, abasondele khonapho abantu bazama ukuxazulula inhlupho abangaba lazo. Ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. UNkulunkulu nguye yedwa olelungelo lokuthi athathe umphefumulo womuntu njengokudala kwakhe abantu. Thina singabantu kasilalungelo lokuthi sithathe imphefumulo yabanye abantu. Ukubulalana okwenzakalayo kulezi nsuku phakathi kwezimuli, thina siyinhlanganiso siyakukhondema kakhulu, kasifuni ukuthi sikuzwe kusenzakala phakathi kwezakhamizi.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisane leStudio 7 namuhla sikwamadlambuzi ePlumtree. Kubika uGibbs Dube.
Izakhamizi endaweni lezi zama ukwakha indawo yokulindela yabesifazana abazithweleyo ebizwa ngesilungu ngokuthi mother shelter. Unkosikazi Violet Ncube uthi sebenesikhathi eside bezama ukwakha indawo leyo.
Abanye abantwana bebezithwala bebancane, which is below 18 years, ogogo labo mama bebelesibindi sokuncedisa nxa sebebeletha okungekho emthethweni. Okunye okukhangelelwe ngesakhiwo se-mother shelter, abanye basuka ezindaweni ezikhatshana sebehamba phose 30 kilometers to 35 kilometers ukuze bafinyelele eklinika. Abanye abavela emavillageini akhatshana bebecela ukulindela besemizini eseduze leklinika. Shuthi khona abasizancedisa amavillage ayi-6, which is Ngotsha, Tsukuru, Phugwi, Malamu Central, Mpimbila, Tsukuru, Banumba, labavela kwamanye amawadi afana labo ward 12, ward 7, ward 10, kanye labahlala emavillageini labo balindela khonapha kumavillage kusemaplazini le kubo village 1 up to kubo village 7 kusiyani.
Unkosikazi Silindelini Leya uthi izakhamizi ziyazama ngamandla wonke ukwakha indawo le yabesifazane.
Silobunzima kakhulu, indlu yethu sikuwindo level. I-community yacontributa izitina, yacontributa imali yokubhadala ubilida, yacontributa yonke into efunakalayo, sebetshebe, graveli, isent, ibhizi, njalo iyabe incedisa khonapho kubilida. So iprojekthi leyi sayiqalisa ngo-2013 lokhu ingakapheli. Ubunzima esihlangana labo asila material. I-material i-community ye-contributor izimali futhi zokuthi uthenge i-material yiyo ebhadala ubilida. So silobunzima kakhulu ukuthi indlu leyi iphele. Kathesi ku-window level asila ma window frame, akula ma windi, akula ma door frame, and isebenzisa ama double door frame ngaphandle, phakathi futhi ufunakala amanye ama door frame. So imaterial yonke le ikhangalela ukuthi iphuma kuzakhamizi emalini yona le esiyabe siyicontributor ngomuzi ngomuzi sibe sesihlanganisa ke.
Uthi kula makomiti ambalwa abonisana ngokwakha indawo le iqakatheke kakhulu.
Kule health center committee eyiyo ecubungula ezokubona phakathi ekliniki ukuthi uhamba njani, ibisinikeza le kuthiwa i-ward health team. So ama-committees lawa yi-2 ayancedisa bebonisana khonapho kuyona le project bebonisana ukuthi kungayenziwani. Kathesi nje isidina sezaphela, i-committee futhi siyaqalisa ukukontribute ezinye isidina nga 10,000 per i-village. Uqala sakhipha ama 6,000 per i-village. So isidina zakhona zashota ngoba i-double wall. So sesiqalisa futhi ukushaya isidina sesimiswe i-COVID ngoba ayivumeli, umthetho awuvumeli ukuthi abantu bebuthane. So kule RBF e-clinic imali leyo yabikhangelane labo mama abazithwelela abantwana abancane. So kule 20% ephumayo khonapho la incedisa yibo abathengisa amende eyasusa phansi kwaze kwaba kuyindo levy. So izakhamizi ziyabe zicontribute okunye layo i-20% yona leyo ngekota ngekota ingangena sebedobha labo amabhegesi amende kuloku kuncedisana. Silobu nzima kakhulu iproject leyo yaqalisa kudala imali ayikho ebantwini.
Sizaxoxa lezinye izakhamizi kwesinye isigaba esifanayo ngeviki ezayo. Udaba lolu luqoqwe yimi owenu uGibbs Dube ngilapha eMaryland.
Siyabonga Gibbs. Siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Lingali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sixoxa lo Nhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-Dot Youth. Sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besithi bancane. Nhlanhla, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho ngalolu daba.
Ngiyabonga Mike. Inkinga esilayo elizweni inkinga ebesivele silayo sikhangelela phansi ngenxa yokuthi ayitholakali kakhulu kumaphephandaba, ayitholakali kuma radio, ayitholakali kakhulu kubomabona kuthi indaba ezenzakala nje umphakathi zithulwe zikhulunywe nje ukudlule ngenxa yokuthi abantu bazwisiseni. Esesikubonile ukuthi abantwana bayachadiswa, abantwana bayathathwa okungekho semthethweni.
Umthetho wakwele Zimbabwe uthini ngalolu daba?
Abadala abawazi kakhulu abathanda ukuthi uchapter 5 ukhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasichiyagalombili akumelanga bachati. Kule ndaba le yomntwana ochadisiweyo waze wasichiya ezithwele kungenxa yokuthi umzimba usesemncane akakhoni ukuthi azithwale for 9 months abelethe kuhle ngenxa yokuthi umzimba usasengumntwana. Yindaba esiphatheke ngayo kakhulu eyokuthi umthetho ungani uke walala mbijana lo mphakathi lawo ubusulele endaweni zokuthi abantwana bayachadiswa. Sesisuke saba kakhulu sayile ukubambana njengomphakathi sathi thina hayi okukamayiki ngokukamayiki okwami lami ngokwami.
Awusheleke mnumzana uZulu sokumele ayenze ukulungisisa lolu daba.
Kumele sibambane njengomphakathi sikhangelisise ukuthi siyalandelisisa na umthetho njalo. Lezi zinto esizenzayo kuma communities ethu ziyahambelana yini esingathi thina ngesilunga ama best interest of the children. Baphatheke kuhle yini abantwana okokuthi kungowakho umntwana oleminyaka elithumi lambili kumbe ngithi oleminyaka elithumi usungamthatha nawe na njengomzali uhlale sibili ugqoke isudo uthi wena uzohlalela phansi ukuthi umntwana uyalotsholwa. Kulula nxa sikhuluma ngazo sikhuluma ngabanye abantu kodwa nxa sesikhuluma sokuthatha sizifaka wena njengomuntu uzibeke wena kusimo esinjalo ungakubona kusenza na wena ukuthi umntanakho osagqoke usayizi 2 wezicathulo usengunakazibani bona akulungile. Sibili Mike,
sike sayenza ingxoxo lo Honorable Themiso Nyoni yena othe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathazekile kakhulu ngalolu daba njalo usebenza gadalala ukubona ukuthi udaba lolu lungalungisiswa njani ngesiphaniphani. Ubona njani lokho?
Ngiyala mina ke lapho Mike ngosokwenzakele engathi sokuthethe kumbe umnyaka kumbe iminyaka emibili i-marriage is bill le esikhuluma ngayo esithi thina ise le parliament so usokwenziwa ama consultations ngibona sokudlule umnyaka kwenziwa ama consultations lawo kuze kube la namuhla lokho kungakwenziwa umthetho kodwa sokuleminye imthetho ebuye ngemuva kwe bill leli yaze yayenziwa ama consultation kuma communities yadlula yaze yase parliament yadibethwa yaze yapasiswa kodwa le ekuchadiswa kwabantwana iloke izimele ithule ukuthi ngumlando kwahulumende njalo ngumlando wethu lati esisebenzayo nje kuma communities ukuthi sithi thina ukufaka ipressure mbijana sembuzo uhulumende ukuthi kanti wena ubindaba lokho kumbile ulokho ufuqa ezinye izinto ukuthi zihambe ngoba sizokuzahlala iminyaka leminyaka silokho esimbili sixoxa ngendaba lesi sithi okunje kwenzakala kulokhe kuphelela njalo emoyeni
hayi inhlanhla isikhathi sesesihlwe kumangoyi silugciba lapha uhlelo lwethu silokandaba sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk the connection olibalisayo igama nguMaikobe bye bye
Siyabonga Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke
Sana masiva wesi umandla baba mkhulu babelo bolo
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke Namhla sixoxa ngokudliswa kwabesilisa ngamakhosikazi abo Kambe kwenzakala lokhu nanku mbe ingane kwane nje Uzo sasiye udaba lolu sicophele nkosikazi Sipho Mafusdole unumzana Moven Qhelisa Ngwenya kanye nomnumzana Dennis Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu umankonjene ukuthi kusiko lwakhe kaluvumi ukuba badlise amadoda
ithamanguni hayi asidlisi kuyazila asidlisi indoda siyidlisa ngobuhle bethu la ngemzimba yethu sisesaba futhi ngoba kwakungabantu besikhosini ukuthi ukufelwa ngumntu nomuntu belichade lonke kwakungasilethela isinyama
kodwa umankonjeni uthi bakhona abesifazana abadlisa amadoda
ngempela ayadliswa sibili baningi abantu abawadlisayo njalo zikhona ezinye imihlobo evele kulisiko layo futhi ma intombazane siyakwendiswa iyasivele iphiwe imininingana yokufika ivelisi ilungise iqinise umuzwa ekuphileni eqinisweni sibili lemathoyilethi ekhaya lapha besithi masingene erentini longakufundiswanga kwabo lokungasisiko lakhe kula kwabo ubesicogogo beseze sambuzini laphana bekubuza ukuthi kakusuphi yini awufuni ngugavele okuncinyane uhambe wemdlisa othathekile bathengi okunye bezithengela impuphu njengelalutho kodwa ngokuthi engqondweni la uyabo usulethemba uyafika kwenza egumeni kube ngcono uzokuthiwa kuyasebenza okunye njanjalo engxenye kuyasebenza mna ngithengifenda ugogo wami umakhumalo wavela wangitshela ukuthi hayi ngesiko lakithi asikwenzi kayisikho kwakwe ngakho ngithe loba ngihlangana lakho kwabanye loba ngikuzwa angisazange ngikulalele kumbe ngikuthande ngoba ngizitshelile ukuthi hayi asikho kwesiko lakwethu kodwa bengihlangana lakho kakhulu omama bekhuluma ngakho kodwa iningi babe bedubekile ubobaba bengahluphi vele ngxaka yikho lindaba yokudlisa
lokhu kusekelwa ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ohlala edaluka elopane
siyadinga ukwesiqiniseko okokuthi kathe sinxa ngabuza umuntu uyabumbona ekuhlaleni kwakhe ukuthi ubephila ngaluphuhloko kodwa ubone sengemva kwesikhathi sesintshile kuyalandelela khona ukuthi ibala leli litholakale kumbe inkulumo leyo ibe khona singunguza kodwa itholakale iphile ukuthi naye ubani siwadliswa wayenganjana lona umuntu walesi sigaba hayi sephila kanzima yikho ke hayi kuyaqiniseka sikuthi kusakhona kusaphila ukuthi abantu bayadliswa
umnumzana Dennis Ngwenya uthi kulabo sifazana abadlisa amadoda
amadoda amaningi ayadliswa sibithi ngoba omama babele kukholelwa ukuthi nxa bengadinga imithi yokudlisa amadoda amadoda azantshintsha evuma ukulandela intando yabo
abane ngomama bezwe ukuthi bavufuna ukontrol ama resources abo baba ngenxa kuyimali benabanye abalisa amadoda esithi bafuna ukuthi amadoda bengabe bona abanye abafazi engazakhombisa nxa ngaphuma endlini benabanye nje abalisa amadoda umuntu esithi ufuna ukuthi indoda iyenze intando yakhe ngoba omama laba kwezinye isikhathi bayobuye vele ezomenda engalandanga kuzokwakha
bodwa baba ngwenya kuyasebenza yini konke khonoko
bakhona zinto abanye baba ukuthi uyabumazi wena esezawumuntu ophilayo kuhle kuhle sivili ngesikhathi sakhe ngingakathathi mhlawumbe ezithathu omunye umama usinazela i-change of behavior uthole ukuthi umuntu kasengekanoka umazi wena kumbe mhlawumbe sengani sele ukuthutha kukhulu kakhulu usephonge uhlale senza intando yomama lo kumbe kusesikhathi uthole ukuthi anqaephakathi kwemhlangano uthole umama sengiyokhwaza ethi akhwaza ubaba wakethuke ayehlale khona ningathi konke kukhanyeke ukutshengisa khona ukuthi hhayi kusho ukuthi imithile iyabeisebenza
siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besiphuka lo nkosikazi Siphiwe Mafu Sithole umnumzana Moven Qhakisa Ngwenya nomnumzana Delisi Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga njalo Gibbs. Sizigqibe ngohlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sfanda.
Linjani babunkomo labalaleli? Sibongi, ngizacela ukuvula incwadi kuMateyu chapter 5 verse 17. Lithi iBhayibheli angizanga ukuzochitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwalisela. Usho njalo uJesu angizanga ukuzochitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwalisela. Simbona yena uJesu ezalwa wakhulela waphila isiko lakibo kwaJuda babesuka naye wasukwa wahamba indlela zamasiko akibo abazali bakhe nabokhokho bakhe. Yiyona uJesu simbonayo oyi-role model kithi. Siyiyona uJesu simbonayo thina namhlanje kunje emhlabeni silahlile amasiko ethu asizazi ukuthi singobani. Silahlile amasiko ethu yini isiko? Isiko yindlela ebithiwe ngumdali axhumana nayo nathi. Isizwe nesizwe silamasiko aso. UNkulunkulu uxhumana laleso sizwe through amasiko aso. Once siphuma kumasiko ethu umdali kasela connection nomdali. Thina e-Africa umfazi siyamshada siyalobola. Abamhlophe abaloboli, amandiya amafazi babalobola amadoda ngamasiko abo. That is lisiko lethu. Yilo lisixhumanisa lomdali. Yilo umdali asibona ngalo. Maningi amasiko ethu umdali asidalile wona. Namhlanje sikwafulathele sithi silandele uNkulunkulu sikhonze umdali kodwa sithuka amasiko ethu. Asilaxhumano lomdali. Uthi Paul isizwe esilahla amasiko aso sifile. Uthi isizwe esilahla amasiko aso sifile. Asilamvelaphi. Asizazi ukuthi singobani. Leso sizwe siyiyoyo sifile. Ngiyalincenga bantwana bakaThixo asibuyeleni emuva lapho khokho babelima imvulinihla babephowerful bengafundanga babenquba besilwa nezinye izizwe ngemikhonto izizwe siphethe isibhamu kodwa babenquba amandla babebuya kuphi babebambelele kusiko lapho babengahlulwa lutho babephowerful babelexhumano lomdali ngoba babebambelele kusiko lapho. Namhlanje si-powerless silahlile usiko lwethu. Asizazi ukuthi singobani. Asizazi ukuthi sibuya kuphi. Asiyazi imvelaphi zethu. Silahlile ukuthina. Unkulunkulu akakho kusizwe esingazazi. Akakho kusizwe esingazithandi ngesiko laso. Akakho kusizwe esingafuni isiko laso. Akakho umdali. Umdali ukusizwe esiluxhumano lesiko laso. Thina abantu abamnyama silahlile amasiko ethu. Sihamba ngendlela zezinye izizwe. Yikho si-powerless. Yikho zonke inhlanga izinye izizwe ziyazenzela phezu kwethu. Yikho siyizigqiza zezinye izizwe. Yikho sisebenzela ezinye izizwe ngoba sizilahlela ubuthina. Unkulunkulu akakho nathi uma sizilahlela ubuthina. Silandeleni amasiko ethu amahle kwadalelwe ngumdali la esathi masicela imvula imvulinethu. La isasithi masicela umuntu engasha engatholi bantwana simcela umdala umdala siphendule. Asibuyeleni kumasiko ethu akade siqhumanisa lo mdala. Umdala uzoshibilika sibheke. Ngiphetha uNkulunkulu wemandulo, uNkulunkulu wamandla. Ngikhuleka ngibonga ngikudumisa ngokuphakamisa mdala. Wena uNkulunkulu owasizwe lesizwe ngesiko laso osidalele sona. Siphamandla. Sibuyeni ngale ndlela osidale ngayo. Ngiyakhuleka Zulu. Amen.
Sibonge umfundisi Busani Sipanda ngohlelo vuselela umoya. Nanzi ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa abanye ababalisi bathi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, Muntungamile Nkomo.